Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 29 Mabasa 2020 ku Praxis Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje. Inani lasebefunywa nebelegciwane le-COVID-19 eZimbabwe lokhele umashumi amathathu lambili 32 kuthi emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezidlula ezintathu 3,141,981. Lanxa endaweni eziningi zemaphandleni abantu bekhala ngokuthi abalutholi ulwazi olweneleyo ngumkhuhlane owe-coronavirus, abakogodlwayo sebephumele indlela zokusabalalisa imibiko ngaleli gciwane.
Sabuya sanxusa futhi uDMO District Medical Officer ukuthi la azichasisa. Sasinxusa ke futhi kakhulu uDistrict Schools Inspector umama uChili ula azochasisa ukuthi kwezemfundo kulimaza njani amalungiselelo okuvula kwezikole ezemfundo siyaphambili igcikwane le.
Phakathi kwenani labantu asebefele ezibhedlela ngomkhuhlane weCOVID-19 kwelebhilithani, isilinganiso esikhulu sibikwa lingabajabuka ezwekazi leAfrika okugoqela eZimbabwe.
Ngaba admitter bathama oxygen level akadropile njalo bathule fever and then bathi ule pneumococcal pneumonia bese bamfaka kuma ventilators bese kwathi nge Saturday ngezikhathi zantambama ngabo past 10ish wabesichiya. Sidabuke kakhulu kulahlekelwa umfowethu Melusi Moyo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inani lasebefunyenwe belegciwane le-COVID-19 eZimbabwe lokhe likumachumi amathathu lambili 32 kulabahlanu abasinde kulomkhuhlane wabulala abathathu. Kuthi ke emhlabeni jikelele asebefunyenwe belegciwane le-coronavirus sebeyizigidi ezidlula ezintathu 3,141,981. Phakathi kwalelo nani iMelika yiyo elokhu ikhokhela ilabantu asebedlula isigidi 1,015,289. Sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amabili 218,564 asebebulewe yi-COVID-19 emhlabeni jikelele. Emazweni awezwekazi le-Afrika sebezinkulungwane ezingamashumi phose amathathu lanhlanu 34,915 asebefunyenwe belegciwane le-coronavirus njalo selibulele abedlula inkulungwane lengxenye 1,521 kwasinda inkulungwane ezidlula ezilishumi 11,309. Endaweni eziningi zemaphandleni abantu bekhala ngokuthi abalutholi ulwazi olweneleyo ngomkhuhlane we-coronavirus. Lalapho lusiza lubikwa lubuya lulotshwe ngesiNgisi okwenza kube nzima kibo ukulubala lula. Ukwenxebela lolu dubo, abanye abadabuka eFlabusi esigabeni seMathabeleland South basungule inkundla ezimbalwa zokukhulumisana becebisana ngokuthuthukisa lesi siqindi. Inzalo yakugodlwayo ilamaqembu ambalwa okukhulumisana besabelana ulwazi enkundleni zebulenjini ezinjengeWhatsApp. Sibe lethuba lokuxoxa lokhokhela ukusungulwa kwalezinhlelo zentuthuko umfundisi Nkululeko Chuma ochasise okunye abakwenzayo izolo. Namhlanje siqhubekela phambili ngale ingxoxo njengokwethembisa kwami izolo.
Chat group lawa sasesinxusa abantu abaqathekileyo abayibukhokhela ezigabeni ukuthi bafundise abantu batsho ukuthi sowulungiselelweni malungiselelo bani kanti kungaphi lapho lezikhenxe khona okumele abantu bathole ulwazi. Sanxusa kudokotela Gumbo oke wasebenza e-UBH engudokotela khona le kanti sezifundweni eHarare. Dokotela Gumbo obuyachasela abantu kakhulu ngalomkhuhlane ukuthi abantu bangazivikela njani ukuze bangatholeli umkhuhlane bangatholeli igciwane kanti lokuthi kuyini okumele kwenziwe ukuze abantu bavikeleke. Sanxusa futhi uSkomichi uJusa ukuthazo chasisa nguti wana as a task force ye COVID-19 in Caesar. Kuyini asebekwenzile ekulimukiseni abantu ngaleli gciwane kanti kungabulapho lesikhenxe khona. Sabuya sanxusa futhi uDMO District Medical Officer ukuthi la azichasisa. Sasesinxusa ke futhi kakhulu uDistrict Schools Inspector umama uChili ulazo chasisa ukuthi kwezemfundo kulimaza njani amalungiselelo okuvula kwezikole ezemfundo kusiya phambili igciwane leli. So izinto esizamile ukuthi sizenze lezo ukulimukisa abantu bakithi ngama chat groups lawa besixoxa labantu sibalimukisa banika ulwazi esiluthatha kuvela ku World Health Organization besifaka imbiko sichasisa ngesintu sithumela abantu ukuthi babale badlulisele futhi kwabanye kanti abalama phone la le WhatsApp badlulisele kwabanye.
Injongo sithuma yokusungula lawa maqembu kumbe inhlanganiso yini sibisibili eyalihlanganisayo njengenzalo yakogodlayo ukuthi lisebenzelane ndawonye ngale indlela.
Savule inkundla lekuyukuthi sifuna ukudinga abantu esingaxoxisana ndawonye mhlawumbe ngezentuthuko. Sikhangela ugodlwayo ukuthi singamthuthukisa njani. So sasesidingana nje abantu bakwabantwana bakogodlwayo abasabalale ezindaweni ezijiyeneyo, abanye bese-America, abanye bese-UK, abanye be-Australia, abanye bese-South Africa, abanye bese-France, abanye bengaphingaphi, khonaphi Zimbabwe, abanye bese-Gwanda, Harare, Gweru, Wange, Vic Falls besabalele. Abantwana esasibona ingane mhlawumbe singaxoxisana ezentuthuko sizwanane, siyinzalo kagodlwayo singabantwana bakogodlwayo. So wasewuphuma kudaba lolu tulo mtu anopasileyo manje kwenzwe njani kodwa umntwana ubonakala edinga indawo yokuthi mhlamba athole umsebenzi wokuba ngugarden boy hillside. Sasesivumelana ukuthi umntwana lo asimhambiseni esikolo siyinkundla sasiyigodla development forum. Sithe kunjalo ke saqalisa ukuthi ke siphume le mqondo ukuthi kungaba njani ukuthi si-Chinese sikhwama sikhulise sibe lesikhwama sokuthi ke umntwana lo adingelwe ama-uniform alungiselwe i-fees yakhe aqhubeke ayu-11 emkwabeni khona ngapha kugodlwayo kwathi 7. So kuthe kunjalo sesibona ukuthi okay nxa sesifundise izinjalo kwasekubikwa futhi ukuthi kulomunye umntwana futhi laye ongabe senza kuhle olungiselela ukubhala u-form 4D. So sesibona ukuthi okay let's come up with into le yasiphumela ibe yiprogram esayibiza sithi Godlwayo Education Scholarship Program i-GSP.
Lokhu kwakungasoze kudale udubo na ukuthi libuthanise imali kumbe libe lesikhwama esefunding lina lingasiyo nhlanganiso ebhalisiweyo lihlangana nje kuma WhatsApp group.
So sasisibona ukuthi kufanele ukuthi nxa sikwenza lokhu sikwenze siyinhlanganiso okwenza ukuthi imali lezi nxa ziphuma abanye babe sithi imali esemabhenki they can imali bangathumela ngakwenza ama-transfer. So sasisibona ukuthi safunda sivule i-bank account but uze sivule i-bank account kumele sibe le-constitution kumele sibe registered sibe le-trust. Yikho ukuvumelana ziyinkundla ukuthi asibumbeni inhlanganiso okuthiwa i-Godlwayo Community Development Trust bese sincedisa abantwana. Yikho ukubhadalela abantwana ama-school fees aba befika about 12. Sabona kufanele ukuthi ke sikwenze lokho bengo form 4. Umntwana lo esambhadalela entayi ku 11 umntwana ofika wapasa emkwabeni ngalo waphuma le 14 points kuma sciences. Sasisithi umntwana lo kadlulela ngapha eNust. Sikhuluma sinje umntwana oseNust ofundayo ngaphansi kwena lenhlanganiso. Sasesivumelana ukuthi kube le board le secretariat nje ukuthi abazabe besebenza bekhangela ukuthi bangayithuthukisa njani inhlanganiso le bebhala ama proposals besebenza. Sesizama ukuthi sinhlanganiso lesibambanisi lamama membership organizations like Alliance for Community of CBOs, Alliance for Community Based Organizations, ACBOS. Sizamile ukuthi inhlanganiso le ibe yinye yezinhlanganiso ze membership inango. Sizama ukuyithuthukisa ukuthi ibe inhlanganiso ezasebenza ukuphakamisa isigaba sakogodlwayo isizalo sakogodlwayo.
Lo ke bekungumfundisi Nkululeko Juma okhokhela inhlelo ezithile zentuthuko ngogodlwayo. Lokho sekudaba lunye phakathi kwenani labantu asebefele ezibhedlela ngomkhuhlane we-COVID-19 kweleBhilithani isilinganiso sabalishumi lasithupha ekhulwini 16% libikwa lingabadabuka emazweni awezwekazi le-Afrika okugoqela izizalwane zeZimbabwe. Intatheli zindaba ye-Studio 7 u-Ezra Chisesfanda usethulela lolu daba.
Inani labensundu asebebulewe yilo mkhuhlane liqansa zuku zonke ikakhulu abavela eNigeria laseSomalia. Elabe Zimbabwe lalo liyeduza ngoba likhuphuka zuku zonke. Okwamanje inani elaziwayo ukuba babulewe yi-COVID-19 abadabuka eZimbabwe selifike kwabangamashumi amane lanye 41. Umnumzana Craig Ncube isizalwane seZimbabwe ehlala eSheffield ufele umngani wakhe.
Awumele uSimoyo ugugulile kuthenge ngezisange Thursday nge 23 wa isibhedlela bafika bam admit abathi ama oxygen level akadropile njalo bathule fever and then bathi ule pneumococcal pneumonia bese bamfaka kuma ventilators bese kwathi nge Saturday ngezikhathi zantambama ngabo past 10ish wabesichiya. Sidabuke kakhulu kulahlekelwa umfowethu uMeli uSimoyo, ngokuMeli uSimoyo ube nonkosikazi labantwana ababili abachileyo, njalo uMeli uSimoyo sisebenze sonke kwezamasiko akithi, njalo ube sebenza labantwana iSunday School and lisebenze kakhulu lo meya weRotterdam la lo meya weSheffield.
Iningi lasebebulewe yilesi sifo livame ungcwatshwa ngendlela engajwayelekanga ngoba bechiswa njalo izidumbi kazivunyelwa ukuthwala zisiwa ekhaya. Unkosazana Mary Mathewele isizalwane seZimbabwe ohlala ke eLiverpool osanda kulahlekelwa nguyise ngemva kokwehlelwa umkhuhlane weCOVID-19 uDokotela Paul Mathewele yena ke uchazisa ngomsebenzi womngcwabo.
Ubaba wasichiya 2 weeks ago nge-COVID-19 simbeke last week ngeSaturday eHendon Cemetery. Wayevele selegodi lakhe already. I-government iyancedisa kancane lokuthi wayivele le mali zakhe nje ayezibeke eceleni le mali zama-insurance. That's how you got to have i-burial a decent, a dignified. Sasebenza kuhle sibili kakhulu and kwakuvunyelwa izihlobo ezingu-10 ukuthi ziathende and everything went well.
Umzana David Kumalo oke waba sesibhedlela kwi-intensive care unit ne-COVID-19 uchasisa ngenhlungu zalesi sifo.
Ngingena esibhedlela se-Coventry ngoba ngangingasenelisi lokuphefumula. Bangifaka kwi-intensive care, I don't know kwahamba njani. Ngabona ngafa kancane. Ngahlala 10 days ngokuventilator. Sengibona ukuthi sengisifa. Ngithiya abantwana lo nkosikazi. Kodwa ngamandla enkosi ngasila ngekhaya nginjenje. Le nto leyo ibuhlungu yini? Ibuhlungu not owokudlala, ibuhlungu. Kwafa abantu abayi-5 kuwadi yami. Nginama-nightmares nje nxa ngikhuluma ngalento.
Unkosazana Lucia Dube ngumgcinihlalo wenhlanganiso yabeZimbabwe esebenzela kwele Bhilithane eye Zimbabwe Diaspora Focus Group. Yena ke uthi abenhlanganiso yakhe basebenza gadalala ukukhulumisana lezizalwane zeZimbabwe ezihlulukelweyo ngalo mkhuhlane njalo bebaqinisa.
Kungcono ukuthi siqalise ukududuzana ngokufonelana sikhulumisana through ama-Zoom kumbe njalo ama-conference calls. Siphanane amacebo ukuthi singaphilisana njani. Kunzima ukulahlekela umuntu omaziyo, kunzima ulahlekelwa i-community person elabe liyazi. Ikakhulu kunzima ngoba abantu bakithi yibo abagcwele lapha kwi-NHS e-UK.
Abantu abafa kakhulu ngabakumsebenzi wezempilakahle, ikakhulu abongi lalabo abasebenza ukugcina asebekhulile. Omunye wabo kusebenza kwezempilakahle wesizalwane seZimbabwe uDr. Brighton Tireka uthi okwamanje imbangela yokuqansa kwenani labantu bakithi abakhulelwa yilo mkhuhlane ayazakali.
We don't know the actual reason. These are the factors that we need to address. We need to actually now question, do we have enough personal protective equipment being given to all the workers in the NHS? People who have got diabetes, people who have got high blood pressure, heart failure, HIV, and other chronic illnesses, they need to be extra careful in terms of those patients with COVID-19. So my message today is that we need to make a big effort to find out what's going on. And for the time being, we need to make sure that people are actually protecting themselves from COVID-19.
Iziphathamandla zikahulumende kugatsha lwezempilakahle zalile ukukhuluma le-Studio 7 nesilinganiso sabensundu asebebulewe umkhuhlane we-COVID-19 kwelebhilithane. Ngimele Studio 7, igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.
Ukusabalala kwegcikwane le-COVID-19 sokubangele ukuthi eleGhana lisebenzise indizamtshina zama-drones ukuthwala imithi lokunye okokusebenzisa ezibhedlela. Umongameli Nana Akufo-Addo walelo lizwe uthi uhulumende wakhe kufanele alungise inhlelo zempilakahle ukwenzela ukulwisana laleli gcikwane. Odokotela kwelemelika bathi basebenza gadalala ukwelapha abantu abahlaselwe ligcikwane le-coronavirus. Njalo omunye owemayo clinic edolobheni le-Minnesota uthi bazilibazisa ngokuhlabela nxa kungela zigulane.
Le yi-Studio 7 esakaza siseZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Ku-Live Talk namhlanje uhlelo olwe-Diaspora Forum siqhubeka sikhangela ukusabalala kwegciwane le-coronavirus emhlabeni jikelele. Kodwa-ke likhumbule zihlobo, ngenxa yodubo le-coronavirus asenelisi ukulincusa ukubana lingene kulolu hlelo ngocingo. Izakhamizi zakoBulawayo zamukele ngenjabulo umbiko kahulumende wokuthi abanikazi bezindlu baxolele amaloja ekuhlawuleni imithelo yokuhlala eye-rent ngalesi sikhathi ilizwe liphakathi kwe-lockdown. Kodwa-ke ngasikhathi sinye abanini zindlu laba bathi ihlawulo zamaloja yizo abaphila ngazo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abenhlanganiso zabamela izakhamuzi zakoBulawayo sebekwamukele lokhu besithi kuzasiza abaningi ngoba bengabantu abaziqhatshileyo. Isikhulumeli senhlanganiso yezakhamuzi yeBulawayo Progressive Residents Association, umnumzana Gilibone Khabo, uthi uhulumende wenze isinqumo esihle.
Yathi lolutethwe uhulumende luzasiza kakhulu abantu beZimbabwe ngoba abaningi bajayela ukuthengisa emgwaqweni. So athisi njengoba kunje ngenxa ye-lockdown abalaso isikhathi, abalayo le thuba lokuthi bambe beyithengisa badinga imali. Sesikhale koBulawayo vele abantu abaningi bamalosha abalazindlu. BuLawayo vele ilo hlupho le-housing problem. So sesikhale umuntu amalosha nalawa azabe sisakile kakhulu. Sithemba ukuthi i-lockdown uma iphela abantu bazanikeza futhi ithuba ukuthi basebenze.
Unkosikazi Alice Gumbo olilodger uthi wenelisile ukuba lesivumelwano lomninindlu ukuba abhadale imithelo kuphela.
Inyanga le ithe iqalisa mina ngibizwa ngulandlord wami wathi njengoba umumo unje ngihlezi endlini ngoba ngingumuntu vele ozisebenzayo, so kungangcono ukuthi inyanga le ngibhadale namagesi ngoba sisebenzisa i-cash power, ngibhadale lamanzi. Yenza imali rent sasesivumelana ukuthi ngizathenga ibhadala phambili nxa sokungcono sengiqalisile ukusebenza. Bemvele ngingakaze nge default payment ya maybe mhlawumbe ikho kwenze ukuthi landlord wami laye sibe lokuzwisisana. So mina kimi hayi isinqumo lesithe sifika sifike vele ngapha sesivumelene.
Laloba kulabanye abavumelana lesinqumo sikahulumende, abanye bayasisola lesi sinqumo besithi sihle kuhlangothi olulodwa kuphela. Umnumzana Gabriel Hadebe ongumninindlu uchaza lokhu.
Into esiyithabelayo kakhulu lapha ukuthi imali yethu silakho ukuthi siyithole loba nje yabe sibuya ingamaphisiphisi amancane. Kodwa-ke isikhalazo esilaso thina ukuthi lapha uhulumende ukhulume ngabantu abalama-mortgage kuphela kodwa kazange ikhulume ngabantu abalezindlu ezivele zibhadalelwe. Mhlawumbe ngabe kuthiwe thina lathi sizathola-ke imbijana ikhutshwe emanzini kumbe imbijana ikhutshwe emagetsini bekuzakube kungcono lathi sibe lakho esikutholayo, kungabhenefiti kuphela abantu abalokhu besabhadalela izindlu. Thina ezethu sazibhadalela kudala kodwa-ke lokhu ezinye zethu izindlu lathi si-affekthiwe i-lockdown yonaleyi, inzuzo yethu eningi siyilahlekelwe ngenxa yokuthi kade singasebenzi.
Unkosikazi Shalene Khangu oliloja uthi isinqumo sikahulumende kasisoke silandele ngabanikazi bezindlu ngoba labo bephila ngemali lezo.
Ngikhulumela kweyami indawo, umastanda wamakazwisisa ukuthi irenti ngayibhadala ngama-installment because laye ukhangelela ukudla khonapho, ukhangelela ukubhadala indleko ze-city council khonapho. So leyo nje isinqumo esithethe nguhulumende but kithi ebantwini asisoze sisebenze ngoba leyo mali abaningi bangikhona kunje, so umuntu uthembele kiyo kokuncane akutholayo kodwa ukhangele ukuthi kungezeleleke ngalezi abhadalwa ngamalotsha. So hhayi asisoze sisebenze, awusoze usebenze kibo bonke.
Umnumzana Gamelihle Ndlovu oyisakhamuzi sakobulawayo uthi kufanele abantu baqhubeke bebhadale laloba iningi lingayi emsebenzini.
Siyabonga ihulumende ngento eyenzileyo ukusivumela ukuthi sikwanise ukubhadala irent after i-lockdown, ngoba kunzima kakhulu ukuthi ukwazi ukubhadala irent ngesikhathi esibi kangaka kungela mali oyenzileyo. Amabhizimusi avaliwe, into eziningi thina ebesiphila ngazo kade zisingenisela imali asisakwanisi ukuthi sikwenze kathesi. So siyambonga kakhulu uhulumende ngokubana sivumele ukubana sikwanise ukubhadala irenti after i-lockdown ngama-installment. Sengathi uhulumende wakithi weZimbabwe usengaqhubeka esizwela thina ama-tenants ngendlela akwenzileyo.
Uhulumende wethule umbiko ozalamulela laba abaloja ezindlini kanye lendawo zamabhizimusi ukuba ngesikhathi lesi kuvaliwe inhlawulo okumele bazibhadale sebengazibhadala lapho sekuvuliwe. Ubuye wathi akusoke kube lesijeziso sokuphuza ukubhadala, njalo abanini izindlu abalokhe besabhadalela izindlu labo bazaphiwa usizo olufanayo. Kodwa abanini izindlu bakobulawayo sebekhalaze ukuba labo badedelwe kukhansili kanye lemagetsini. Okunye njalo abakukhulumileyo yikuba iningi labo liphila ngemali zamaloja, ngakho uma bengasabhadalanga abasenelisi ukuba labo baziphilise. Nimele Studio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kweziphathelane lezi zalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe, inani lezi zalwane zeZimbabwe esezilahlekelwe yimpilo kweleBrithani zibulawa ligciwane le-coronavirus liqhubeka liqhansa ngasikhathi sinye kulokukhonana kwabensundu ukuthi yibo asebefakwa phambili ukuthi basebenze kwezempilakahle ngalesi sikhathi. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lomunye umongikazi ophethe legciwane leli, uNkosizana Bekezelani Leya, ukuze sizwe okuningi.
Umumo wegciwane umikazi kakhulu ngoba abantu sebephelile ngaleli gciwane, njalo into yakhona ibuhlungu ngoba kufaka amanesi amaningi aseZimbabwe asephelile and kufa abantu abancane nabadala bonke kakukhethi ukuthi lo mncane kumbe umdala. Ufa wonke umuntu igcikwane likhona lelibuyile kunzima kakithi.
Ya, manje ungasitshela ukuthi ababhubhayo sizwa kuthiwa iningi labo yilabo abasebenza kwezempilakahle, kuliqiniso yini?
Yebo, kuliqiniso kakhulu kakhulu ngoba kunje abaningi sebehambile asiselabo, abanye basezibhedlela bayagula and kunje lathi thina sinje siku-isolation. Mina ngigcine ukuya emsebenzini ngihlala 25 lapho futhi ngisuke emsebenzini ngingezwa kahle, ngahlala ngiloko ngihlezi namanje ngi-under ukumonitor but sengisizwa ngcono khathesi but angiyi emsebenzini. Abantu abaningi sebephelile sikula bezempilakahle amaZimbabwe especially abasebenza through ama-agents bengakho oku-NHS ngoba iningi sesasuka sazifomela ama-companies ethu saya kuma-self-employed kabulala ama-companies ethu. So yiyo inkinga esesihlangana nayo, esihlanganisana nayo kuleli lizwe.
Nxa kuyukuthi abaningi ngabeZimbabwe, kungakuliqiniso yini ukuthi bona bezempilakahle khonapho kweleBrithani sebefuqela phambili abensundu ukuthi benze umsebenzi wonalo?
Vele khona kunjalo, kungasukeli nje okwanamhlanje. Yikho esihlangana lakho thina ku-frontline. Ma usebenza esibhedlela, imisebenzi yonke eyabe i-challenging most ifuqelwa abantu abamnyama. Thina abantu abamnyama yithu esikwa phambili sithiwe le imisebenzi eminye engathi kataliyo. Njalo thina as you know ukuthi amaZimbabweans are very hard working people and they must sisebenza sisebenzela ukuthi siyakwazi ukuthi thina ekhaya, support izimuli lalapha futhi sihlala khona. Le zinto ezinengi ezibambileyo. Njalo khona khona kusuka kwenze sisebenze ngamandla, ithathe imisebenzi eminye ngeke iyenziwe ngisho nabantu abazalwa kuleli lizwe.
Manje ikhona yini imizamo eyenziwa ngabanye benu khona ngapho ngalolu daba ikakhulu ukuzama ukufuqa uhulumende ukuthi angafaki abensundu phambili bodwa.
Okwakhathesi bengingakazwa lutho olukhona ngaphandle kwe-labor esiyikhiphe ukuthi they need to investigate indaba yokuthi amazimbabwe nesintu why esifaka ngayo. Ngoba kubuhlungu kakhulu ngoba ikakhulu esizweni sakithi esinsundu esabantu abamnyama amazimbabwe asibambananga. Ma ngabe sibambene siyi-society eyi-one sikwazi ukuthi akula kumbeni khalanga, akula ndebele, akula shona. Sibe isizwe esiyi-one esezimbabwe sibambane, sibe lento yethu esiyenza sonke ukuya kuba kuhle. Ngoba okwakhathesi kukhanya ma ukuthi kukhona okwenzakeleyo kuthiwa kutshone lowu, kutshonelwana, kutshonelwana, i-publicity yomuntu wesindebeleni iba less than i-publicity yomuntu weshoneni. Okuyikwethu kubona kungathi yithi thina abantu bezimbabwe asibambananga njengesizwe sasezimbabwe.
Manje ungasitshela ukuthi umona unjani khona ngapho kule bhilitane ikakhulu nxa sikhangele impilo yensuku zonke ukuthi umuntu uyavuka esenzani, uyavunyelwa yini ukungena ezitimeleni uvakatsha lokunye umnjalo?
Ukuvakatsha kakuvunyelwa njengoba sisathe ku-lockdown which was extended in 3 weeks. Abantu balapha bayakomplaya kakhulu especially endabeni zomthetho. Siyali ngawe wena muntu ngoba iyakutshela kuhle igovernment yalapho ukuthi stay at home, hlala endlini. Ma usiphuma endlini uphuma usiyakwenza igrosari yakho ubuya ulandele yonke imilayezo ekhulumayo ukuthi geza izandla, ukhiphe impahla ozigqokileyo, uwashe, ukhiphe nezihlangu ozigqokile ungangeni lasendlini. Ngithemba abaningi bayenza njalo but still got ama-cases which abantu basaqhubeka besiya emsebenzini ngoba njengoba ukwazi ukuthi thina abezempilo kahle singayekela ukuya emsebenzini ubani ozahamba ekhangela abantu abasezibhedlela. Akula muntu ozohamba ngoba sigcina sesinjani, wena oyabuphilile usuhamba usiyakwenza umsebenzi.
Lo-ke bekungunkosazana Bekezelani leya, umongi osebenza kwelebhilithane obexoxa ecingweni loChris Gande weStudio 7 ekhona le kwelebhilithane. Umceqeqeshi womdlalo wenqindi olodumo uPhilip Stryker Ndlovu udinga usizo lwemali engaba ngamadola azinkulungwane ezintathu zeMelika, US$3,000, ukuze ayehlinzwa ngemva kokutholakala elomkhuhlane wemvukuzane. Ngithathela izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ndlovu waziwa kakhulu ngegama elithi Phillip Stryker uthi udinga inkulungwane ezintathu zamadola aseMelika ukuze yanelise ukuyahlinzwa ngemva kokuba etholakale lo mkhuhlane wemvukuzane ngenyanga kaZibandlela.
Ngiphathekile ngabanjwa umkhuhlane we-prostate okudingakala ukuthi ngiyencediswa ngoku-operator abathi ukuhlinzwa ngesintu. So uncedo endidingayo ukuthi ma kungenzakala ngithole imali engafika ku-3,000 kodwa-ke ingafika kuleso banga ma kuyukuthi abantu bebambisene. Engucelayo bekube yikuthi lokho okwanelisekayo umuntu ancedise ngakho.
Ensukwini ezisanda kudlula umdlali wenqindi olodumo uCharles Manyuchi uphathise uStryker ngenkulungwane ezimbili zamadola kwele Zimbabwe, wona angaba ngamadola edlula amashumi amane yaseMelika. UStryker wale minyaka yokuzalwa engamashumi ayisithupha lanhlanu udlale indima enkulu ekuthuthukiseni umdlali wenqindi kwele Zimbabwe esebenza eseChaka Youth Center eselokitshini leMakhokhoba. Uluhlu lwabadlali abaqeqetshileyo baze baba zintshantshu zomdlalo wenqindi kwele Zimbabwe kanye lakuzwekazi lase-Afrika lugoqela uSipho Moyo kanye loFrederick Chisoro, bona asebadlula emhlabeni. Wasebenza njalo lo-Ambrose Mlilo, Nokuthula Chabangu, uMordecai Donga, uThamsa Ngqadube kanye lo-Elvis Moyo. UDube loMoyo balokhu besadlala umdlalo wenqindi njalo uMoyo uyaphinda edlale futhi umdlalo we-mixed martial arts. Abafisa ukuphathisa uPhilip Stryker balakho ukumthinta kunombolo zocingo ezithi 0776-125-930. Ngizaphinda njalo 0776-125-930. Ngimele Studio 7 kobulawayo nginguJoseph Njanji.
Singakaligqibi uhlelo lethu lwanamhlanje, wathi sikhangele ebesihamba phambili. Inani lasebefunyanwe belegciwane le-COVID-19 eZimbabwe lokhe likumashumi amathathu lambili 32, kuthi emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula ezintathu. olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah.
Ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.